Abakubandlale zanupiwe fancediswa iziphatha amandla zebandlaleli ekuqhubeni imikhankaso endaweni ezihlukeneyo. Kuthi njalo nabakumabandla aphikisayo basekelwa kakhulu ngabakhokheli babo. Kulabanye abazimeleyo abangena ezindlini bedinga usekelo. Omunye wabo ngumnumzana Janana Ngwenya oncintisa ukukhetho lokudinga ukhansela kuward 26 wobulawayo.
Engikudingayo ebantwini umkhankaso ulungile. Kodwa kasikhankaseni sitshela abantu iqiniso ngoba iqiniso yilo elenza siphuche kukho konke sikwenzayo. Nxa singaphuchi sitshela abantu into esingeke sizenze siziphuchise. Abantu basala belembuzo kithi njengabathungameli abebesithi bazabamela. Okuqakathekileyo yikuthi mina njengoba ngikhankasa ngi-independent ngizasebenza labantu. Ngoba abantu siyathembana sisukele kude sisebenza. Lokho embathembisa khona sonke isikhathi sikwenza siyimbumba bese siphutsha. Ngoba kulanto ngayenza yikho phela esintwini sakithi kuthiwa inkosi yinkosi ngabantu, induna yinduna ngabantu.
Ungwenya uphinde wathi
asikhankaseni bafowethu, sitsheleni abantu qiniso, siphutshiseni izithembiso zethu njengabathungameli.
Ibandla le-Republican Party of Zimbabwe lalo lilabantu abambalwa abancintisa kukhetho lolu. Umkhokheli webandla leli umnumzana Kwanele Hlabangana uthi bafisa ukuba uZulu akhokhelwe ngabantu abahloniphekayo.
Kodwa esikunanzelelayo ukuthengiswa abantu kakhulu, abantu bathengiswa into ezifana naye zonke isikhathi, kodwa thina sibathembisa ukuthi sizabanika abakhokheli abaqotho abazathuthukisa impilo zabantu. Nxa sikhangela ikakhulu kuma-local authorities ethu, kumakhansili kule corruption eningi kakhulu, ubusela obukhona, okuthengiswa khona ama-stand angekho emthethweni njalo imali ze-councillors zibanjwa kuhle, abantu abawubona uncedo lokuthi abantu ababakhethayo bayawenza umsebenzi. Ngakho thina njengebandla singene kulolu khetho sizimisele ukuthi sizakwenza umsebenzi wokuthuthukisa impilo zabantu ngokuthembeka njalo sibaphe imibono etshiyeneyo. Kusuya phambili amadorobha ethu kathe sinxa sikhangela kule ngcekeza eningi efuna ukuthi isuswe emadorobheni, amadorobha asafanani njengakudala.
Umnumzana Evangela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uthi ukukhankasela ukhetho eZimbabwe kugxile emalini.
Ngamaqembu akuleli lizwe maningi kakhulu, kodwa ke kasiwo wonke akhankasayo, njalo kasiwo wonke athi nxa ekhankasa abe lo mfutho. Amanye kahalamali, amanye alemali engcono kule abanye, amanye alabantu abaningi, abanye kahalabantu abaningi. Kodwa ke sikubona kakhulu ukuthi umthetho lokusetshenziswa ngendlela yokuvimbela amaqembu aphikisayo, umthetho lokusetshenziswa ukusekela ibandla leZANU-PF yilo njalo elilama state resources elilezinto zikahulumende ezinjengamabhasi lokho esetshenziswa ukuthwala abantu besiya emihlanganweni yalelo qembu elibusayo. Ngakho ke kwenza ukhetho lube ngolungakhululekanga.
Uncube uthi amanye amabandla akhankasa nzima.
Siyakubona amaqembu evinjelwa ukukhankasa aphikisayo, le ndlela umsakazo okahulumende osetshenziswa ngakhona, amaphepha kahulumende asetshenziswa ngakhona, enza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga. Vele ngeke lube free and fair ngalendlela. Kodwa ke bona ukusukuma bayasukuma bayakhankasa abanye lapha nalaphana lapho umthetho osuka ubavumele khona, amapholisa abavumele khona, kodwa kunzima kubo.
Ibandla leZANU-PF lalo selingene kuZulu liqhuba imikhankaso yalo. Umnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba leMpophoma edalela ePhalamende uthi lenza njengamanye adinga usekelo.
Ibandla lethu leZANU-PF sibhodile sibili ephose ilizwe lonke. Ngikhuluma kanje ngapha kwelakithi emaNdebeleni ngolwesihlanu besilo vice president ubaba uChiwenga ephumula lapho esize khona okubili ukwenza i-clean up campaign, ukuhlanzeka njalo saba le rally ephumula kwaphana emini yangkhona. Sathi ngomgqibelo indlela zonke bezigijimela etsholotsho khonale lapho umsekeli futhi kamongameli wethu ebandleni leZANU-PF ubaba Mohadi ebambe omunye imikhankaso etsholotsho khonale. sibonile amabandla athini even ibandla lika baba uChamisa lalobeli khona lapha kobulawo YC Stadium lapho bekhankasa.
Uthuma uthi kunengi okuthenjiswa abantu kukhetho lolu.
Kodwa into nje kuphela edanisayo ukuthi omunye ukhankasa kwangibona kusuka kumangalisikwana abantu bakhankasa besilingi kutheni. Ngoba uzawane besithi kona hayi singena thina ivika lipheli kuyozogcwela amakhiwa lapha. Uzibuze kona amakhiwa agcwala ukuthi kutheni. Ukuthi bezosithathela futhi umhlaba wethu kumbe bezosikholonaza futhi na. Ngoba mina bengibona ngathi sesifike esigabeni sokuthi kona ngathi njengantu amnyama somele sizenzele njengoba kuthi avuka uzenzele. Yebo sidlelane labanye kodwa sizenzela. Thina njengezanu PF into esiyithembisa abantu ukuthi hayi lizibonela amakhansili ethu 22 years down the line imigwaqo sifile amasuriji sesihlala lawo yabona into amabhini kasathathwa into seziphuma mangobongobo thina sithi kona sifuna ukulungisa khonokho singazike abanye laba abathembisa ukuthi kona bafuna ukubuyisela i-US dollar bebalekela imali yabo elizwe labo ukuthi pho babe sithi kona sizakhula nini ngoba kukhula ngokuphelaphela and nxa ukhula kuthiwa kumele ubophe ziqine ungaba buhlungu namuhla kodwa ukwazi lela kusasa liyavuka seliqondile.
Uphinde wathi
so thina sithi hayi sifuna ukulungisa kubuhlungu kodwa mbijana mbijana siyakulungisa ake lizame libone sibisele amadolobho lawo ekudaleni lapho sasikhona kuqala imigwaqo ihambeka amasoleji singawazi yabona amabhini ethathwa ngesikhathi konke lokwana sifunda ubana sikubisele yike sikuthembisayo asaza abanithi bathembisane.
Kukhangelwe ukuba kuzakwenziwa imihlangano eminingi kungakenziwa ukhetho lolu kulo muntu oyedwa osebulewe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomakhansela labazamela izigaba ezithiyeneyo edalele ephalamende. Ngimele iStudio 7 iseMaryland, ngingoGift Dube.